sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 yesonto mhlaka 19 kwenkwezi 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, sokugcwele imali yamabond notes amatsha emigwaqweni eZimbabwe. Nesikhathi uhulumende esithi uzalungisa ukugudeka kwesisindo sama-RTGS lenye imali.
Kulamadola amatsha, brand new, lama-$2 amatsha. Ukuthi aprintwe nini, thina azange sazise ngawo, azange sibe kwazi. Uminister uyokwazi ukuthi uaprinte nini, kodwa kulanto asitele yona.
Kodwa ibandla lezanu-PF lithi wonke lokhu kubaselwa ngabantu abangafuni uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Umumo okhona lapha kukhanya ngani kule supportage ethile engiyibonayo kule sandla esibi esokwehlulekisa uhulumende ikakhulu ebantwini labo abalawula izinto ezithengiswayo nani into ezinjengazene zokukhweza nje ama-prizes willy-nilly nje.
Abadabuka kwele Zimbabwe babukisa ezamasiko kwele Melika.
Abanye abangama-Americans babuya khonale, abanye babuya bevela e-South Africa khonale befly bebuye bezoyenza bezojoyina khona lokhu esikwenzayo ngoba yinto esikhanya isizwakale izinto lasebakhanti zethu khonale.
Lingakhuthwa luhlelo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Lokhu libona ntuthu iqembu le-Highlanders emdlalweni wenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Zokugcwele imali yamabond notes amatsha emigwaqweni eZimbabwe ngesikhathi uhulumende esithi uzama ukulungisa ukugugudeka kwesindo sama real time gross settlement kumbe RTGS lenye imali. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umnumzana Mthuli Ncube, umgcinincebo kahulumende weZimbabwe, esanda kwethula umbiko othi usedinga izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola $500 million yokulwisana lomkambo wensida wemali owenza ukuthi kukhuphuke intengo yempahla elizweni leZimbabwe. Uncube wethule umbiko lo ebulenjini bokuxhumana obeTwitter lapho angavezanga ukuthi uhulumende weZimbabwe okukhanya ezehluleka ukuvuselela umnotho uzayithola ngaphi imali enengangaka. Imizamo yokukhulumisana ngalokhu loNcube yehlule ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Ingcweti kwezenotho zithi intengo yempahla kayisoze yehle njengalokhu okufiswa nguhulumende njengoba eZimbabwe kusetshenziswa imali yohlobo lwama-RTGS eyenza ukuthi abantu benze santando emkambo wemali. Isisindo semali ethengwa emabhanga lethengwa emkambo wensida kuyathiyana okumangalisayo. Omunye wabathenga bethengisa impahla unkosazana Britain Bovu uthi lokho kwenziwa nguhulumende akusoze kuncede ngitsho lakancane ngoba imali yemikambo yensida ikhanya ikhutshulwa nguhulumende.
I-5 RTGS nxa uyithwele iyi-5 RTGS ngaso bank transfer uyabuthenga i-$1. Nxa sokuyi-transfer i-6 RTGS uyabuthenga i-$1. Thina ngapha abe-cross border esiwoda lapha kubo-South Africa lapha i-R10 uyabusuyithenga nge-$3 RTGS. But nxa kuyikuthi uyithenga ngemali le ehlala emafonini la kuma-bank transfers i-R10 uyabuyithenga nge-$3.50 RTGS. Kuyathiyana ama-rates akhona eyomuntu olemali esefonini lo muntu ophethe imali esandleni. Esefonini kuyabe kudurela kakhulu. Nxa uyiphethe isesandleni kuba ngconywana, kodwa lakho akula kungcono ngoba akusaphileki.
Khona ku akulilimazi nxa lithenga lithengisa impahla.
Sesilimale kakhulu ngoba akusebenzeki, akuwodeki. Ngenxa yokuthi into yaphomba ukuvuka isikhona nje, kwaphomba ukuvuka sokwenzakele kungala notice, kungala warning. Ongawe ukuthi nxa wawusasithengise izolo kwakhona, sasithengise ngerethi eyayikhona ngalelo langa. I-10 RTGS yayisakunika i-one le idola leMelika lele. Wawulithenga nge-$4.50 eyangapha. Kodwa ngaphambi kuvuka kutshintshile kathesi sesa imali zethu zonzana sesihleza zaba eroded, azisela vala, azisathengi. Asakwanisi ukuphinda sibuyele seyodwa.
sizwa njalo kutwa kulama bondi amacha avela ngapi kona buzo kutwa agcwele
imkhokho so, kona lathe segcwele ebantwini siwe uyasegcwele ku black market kulama dollar matcha brand new lama $2 amatha ukuthi aprinte nini thina azange sazise ngawa azange sibe kwazi uminister uyokwazi ukuthi uaprinte nini kodwa kulanto asitele yona silindela ukuthi sizwe ukuthi kanti lama dollar asematha avela ngapi aprinte nini eprintwa ngubani
sizwe njalo kutwa ke
ngoba iwasevulele njalo ngapha ezimalini zangaphandle kwamazwe ngoba nxa le yethu sinengi kakhulu uso kudala ukuthi bona babuye ngapha futhi bahuquluze khonoko kukhona kwangaphandle kwelizwe ngamaresa phezulu thina abanye ngapha sesisala singalalutho
sizokuthola njalo ke kusasa kule $500 million ezafakwa kumkambo wemali bese likuzwileni khonoko
isinanga ukuthi indaba esizibona kuma Twitter nemanyuzini kodwa yena uminister phela akakaseli lokuthi leyo $500 million uyithethe ngathi kubani yi $500 million esiphomu kuyiza ku Twitter eselayo seyithwele kodwa ukuthi uyithethe ngathi sinje soyabuzana ukuthi kathi uyithethe ngathi leyo $500 million all of a sudden ngemva kokuba amarates ekhwelile ku parallel market abaphezulu kangaka kwabonakala kuprintwe amabhondi amasha yena usengovuka sengile $500 million kusho ukuthi nguye phela thina babadube sicabanga ukuthi yena nguyobuye ngapha black market wazothenga imali
boke kodwa
kolokuthi ayikho kwenzakele ubuye ngapha yena la mara TDS akhe la print le amatha wabuya ngapha ku black market wakhweza ama rate wathenga imali ngakho sethengilele imali sikwandu sesithi kusasa ama rate kumele abuye le back to normal
ye kuluma ukuthi nxa imali le ingangena phela le ntengo yempahla izayehla kambe kuyahamba njalo
hayi as long as lokho esebenzi ara TDS mina ngubona ukusenzakala
kodwa umnumzana believe gawule webandla lezano PF uthi kulabantu abazonda uhulumende abakhuphula isisindo sama RTGS njalo lentengo yempahla eGNAyo
umumo okhona lapha kukhanya ngani kule sabotage ethile engiyibonayo kule sandla esibi esokwehlulekisa uhulumende ikakhulu ebantwini laba abalawula izinto ezithengiswayo nani into ezinjengazene zokukhweza nje ama-prizes willy-nilly nje kungakhanyi ukuthi kade vele ama-prize akhwelelani kodwa ngingazi ukuthi ngokuhamba kwakhona uhulumende indlela abamba ngayo uhlelo lwakhe kuzaphusha kunjani lokhu ngoba kuloku kugama ukuthize kakhulu ebantwini laba abayekelelwayo kodwa besenza izinto ezingayisizo
kulapho ke kukhuluma ngabantu abanjani
abakhweza ama-prize ukuthi intengo yezinto bayakhweza bayakhweza namhla bakhwezile intengo yezinto namhla bakhwezile le nto zakhona ezingethola ungakhangela ithibukwena le uthi utshwala uphewa ukhwela njani veli kuyini okukhwelileyo okudingakalayo ukuthi abantu bezebekhweze nje izinto zonke zezenziwa khona abaphakathi kwelizwe ukukhona okutholakalayo phakathi kwelizwe kuyini okubalahlekileyo ukuthi bakhweze nefiwe leyakhona kayikhwelanga okubenza ukuthi bakhweze kuyini yikho okumangalisayo kona ukuthi kuloku ganga
kodwa siyabona phela i-RTGS kathesi ungayo emkambo lo yokuthengiswa khona emgwaqweni isiku 125 khonapho abanye bayikhuphula futhi siya phezulu ubona ngani kuhamba kudleni konokugawula
khonoba kuhambi kuhle njalo kuyathengisa ukuthi into zimanga kuthi nxa kuthi kathi into ezomkambo emkambo ngale ngaphandle ngale ku-black market nanani into zenezo ezidala udubo lonke lelo esilalo khonokuthintshatshintshwa kwemali kuhamba kuhamba kusenzwa khona ohamba kubhenwabhenwa izimali kubhenwa ilo kuze nama-US dollar lenani yikho kusihlupha yikho kuphambanisa inhlelo zikahulumende yikho okwehlulekisa uhulumende khonoko okwenzakalayo mina ngibona ngani kule sandla soku esibi kakhulu esithi ngabe ukuthi uhulumende uya le sandla la esilukhuni ukuthi ni adile labona abantu abagangileyo laba abafuna ukuhlukisa uhulumende ngokuganga ngokusebenzisa imali okungekho emthethweni
abantu bathi vele uhulumende nguye ongani uyawona akwazi lokuthi uyenzani
bengatsho njalo abantu ngoba abantu laba nqabese bona bathi imali bona basegcikeni ngoba bayekelelwa vele kuyinto sokungantiwa into esemthethweni abanye ba kumezelana imbiko yokuthi hayi imali yatshintshwa kwezindawo okusegcekeni okungenziwayo ukuthi kuqedwe khonoko so nxa kungaqedwa khonoko abantu bazathi uhulumende uyakulo mlandu kutho ukuthi uyakuyekela khonoko kutho ukuthi ngezinye indlela kakuboni ukuthi kudinga ukuthi kuqedwe ngoba abantu baphakathi koduwa
abantu abaningi bathi kababoni kulungiseka isisindo semali emkambo wemali yensida nesikhathi ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe lithengisa idola nge-3.45 RTGS abanye osiphatheleni kubikwa ukuthi sebethengisa idola nge-7 RTGS.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umoyi uRandolph Sims owayesaziwa ngokuthi ngucomrade Coltrane Chimurenga owayekunhlanganiso ye-December 12 Movement ube yindoda emadodeni. Uthi uColtrane Chimurenga odabuka kwele Melika walwisana lenketabe chabi yabamhlophe eZimbabwe lakwamanye amazwe njalo lezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamanye amazwe agoqela eleBrithani, ilizwe leMelika lele-Australia. USims ubhubhe ngolwesibili kwelemelika ubesaziwa ngokutshengisela emigoqweni esola okwenziwa ngamabandla aphikisayo kweleZimbabwe.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz kwishortwave.
Benana masiva
wenzi wemanje
lo baba mkhulu babe lobola
usenze izulukanda balamdla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Umxoxa lo nkosikazi Koniman yena oyi board member ye Southern African Community in USA khonapha ke kwelemelika isakuyikhangelana lezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ilo mcimbi omkhulu namhla khonapha e Silver Spring esabelweni seMaryland. Sisakwamukela kukhikelo nkosikazi Mani.
Yebo, kunjani?
Hayi, ngiyaphila. Olunjani?
Ngiyaphila.
Uhamba njani khona ngapho kusakho?
Isakho ba isiqalise last year ukuyenza i-festival lay, but yona ibisi yaqaliswa kudala mjitshane la America, especially indawo lezo eze-Maryland le-DC le-Virginia. Abantu bazi kakhulu indawo ze-East and West Africa, abakwazi ezethu ngapha ngaphansi kwe-Africa. Sabona ukuthi kuyabe ku-right ukuthi yenze yethu i-organization ezakhuluma ama-countries awethu awe-Southern Africa. And wonke ama-countries ona lawo esilawo ase-SADC. Yiwo ama-countries esilawo khona.
Ye, masikhangela ke singathi lina vele lihlose ukwenzani khona?
Sifuna ukutshela abantu be-America ngama-countries ethu ukuthi senzani i-culture yethu, lokuthi kuyini okuhle okusema-countries ethu abangahamba beyokubona, abantu abangaziyo nge-Southern Africa. Ngoba baningi abangazi, abaningi ungababuza ukuthi uvela e-Africa bahle bethi uvele e-Nigeria, uvela e-Cameroon. You know, ama-countries ethu abawazi. The only i-country eyodwa abayazi yi-South Africa ngendaba kaMandela, yabo?
Yes.
So yikho sayenza i-organization le uthi sibatshengisele ukuthi hayi iphathi le kaMandela, i-country le lapho ngivela khona, kulamanye ama-countries surrounding i-country kaMandela i-South Africa abenza lapho izinto ezinhle that we want them to know about.
Lapho-ke libukisani khonapho?
Njenganamuhla kuzaba labantu abazagida indlela esigida ngayo ekhaya. Kulo muntu ozakhuluma like ukuthi abantu ekhaya baphila njani, you know, like emakhaya, not edrobheni, ngoba abaningi kudrobho bayakwazi. Like, you know, ekuseni abantu babanye emakhaya basavuka besiyathatha amanzi, sibatshengisele ukuthi amanzi siyathwala njani, kumbe inkuni, abatheza inkuni, lokuthi inkuni zithwala njani, lokuthi umlilo senza njani, sipheka njani. And singabatshela nje anything as a culture zethu esizenzayo emakhantini ethu.
Singathi-ke nxa sukhangele abantu konoke lekubukisayo bakuthakazelela yini?
Kakhulu, kakhulu. Kungibona ukuthi yindaba esiyaziwa ngabantu abaningi, so kuyagcwala. Bakuthakazelela khona lokho esikwenzayo kakhulu, ngoba siyanika abantu amatafula ukuthi wena uvele Angola, nasi itafula yakho, tshengisa we-Angola ukuthi e-Angola lingani ne-Angola. Lina lise eMozambique, lina lise Zambia, Malawi. So bonke abantu bayabuya nje khonapho bezokha, sebebaningi futhi ababuyayo. Sathi sikhalisa ngokungakula abantu abalutshwane, but ke sebebaningi abantu abathakazelela khona lokhu. Abanye abavele emakhantini ethu, but bathakazelela lokhu esikwenzayo, so bayabuya. Even abanye abangama-Americans babuya khona. Abanye babuya bevela e-South Africa khona le befly bebuye bezoyenza bezojoyina khona lokhu esikwenzayo, ngoba yinto esikhanya isizwakale even lapho bakhantri zethu khonalo.
Singathi ngaphandle kokugida, okunye likwenza khonapho ukuthi lifundise isiko kuyini?
You know, i-spirit esomuntu ukuthi, you know, singabantu banye, even though sivela emazweni, yes, emazweni angafaniyo, singabantu banye. So siyakhuluma ngobuntu bethu ukuthi lapho sivela khona kunje, and izinto ezilusiko lethu yilolu njengeezweni lapho yabuvela khona.
singathi libona sibe kunceda kakhulu ukuthi abantu bave sizwa sebuthi hayi laba bantu balesikweli nje lelenjeleni nje.
Oh yes, ngoba abaningi sebethakazelela ukuthi bezibonela izinto lezi ekhaya. Yabo ukuthi ekhaya kunjani lapha lapha emazweni lapha esikhona akufani lasekhaya lethu lawo you can imagine ukuthi ekhaya ungayenzakala into icommunity yonke iyabuya you know ekhaya izolibonisa kumbe kuhle kumbe kubi. For example engakukhuluma ngakho lasey ukuthi umuntu ungayecharger emakhaya ethu ungalungiselela abantu abangu 100 abazabuya ngoba lo ominvitileyo uzabuya lomunye futhi. So kufanele ulungise ukudla okuzadliwa ngabantu abayedlula 100 ngoba ungayenza 100 njengoba besenza lapha e-America. Siyaphela ukudla izinto zethu zonke ezenzekhaya ezobuntu that we try and esizama ukuthi sitshele abantu ngakho ukuthi linonxa lisibona sila lapha esivela khona siyenza into enje leli yenza so la thina siyenza so ekhaya. And bayakuthakezelela khona lokhu ngoba babona ukuthi hayi alibandluli. Liyamukela wonke umuntu obuyayo ngoba kuyisikhathi sokujabula. Even nxa kuyisikhathi sokukhala kula zawuthi ofanele abuye ngulo lalo lalo akula kubandlulula. Uyabuya obuyileyo liyamamukela you know ngobuntu bethu.
Yes, siyabonga kakhulu Zulukandaba. Lamhla-ke besixoxa lo nkosikazi Connie Mann oyi-board member ye-Southern African Community Organization khonapha kwele Melika. Siyabonga kakhulu-ke nkosikazi Mann.
Alright, lami ngiyabonga.
Wamanje-ke sike sizwe esibhathelane labatsha silo Mike Hobe.
Ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Nomaliso Msasiwa, yena ongusomabhizimusi ongusakhulayo owaqala inkampani yona ebizwa ngokuthi Fresh in a Box. Ngibone kuqakathekile kakhulu ukuthi sixhumane laye sixoxe okuningi mayelana ngale nkampani yakhe njalo isimo somnotho. Noma ngiyakwamukela kuhlelo, nansi isimo somnotho silokhu sigugudeka, abantu bayakhala besithi imali ayisabambeki ikakhulukazi idola lemelika. Lina njengabosomabhizimusi lisayenza imali na?
Ngiyabonga ukuba sehlelweni lakho. So nxasikhangele isimo somnotho elizweni, i-industry esikuyothenga njengebhizimusi ihlelele ukuthi ijose lapha abantu abasurviva ngakhona, that which essentially is the food industry. So it's not ideally perfect, akukho ngendlela, kodwa siyatotova. The US dollar gets tough in the market, the local currency RTGS ayincedi ngalutho, and the fact that uhulumende has no hold and has never or hasn't fully understood the impact of the black market into everything that we do, we're forced to stand in limbo. I think wonke umuntu sihlalele thembeni, you know, that's our greatest currency. Ukusebenzeka kwe-business is mostly because of a dedicated team.
Ama-bond notes alokhe lahle i-value. Siyezwa abanye abosomabhizimusi besithi sebefuna ukuhlawulwa ngedola lemelika kuphela. Pho kumele kwenze njani ngoba eningi labantu abalala idola lemelika?
Nxasikhayela izinto ngomumo wakhona, idola lemelika likhona ebantwini, alikho in the overall system that is controlled and regulated by uhulumende. So uzathola ukuthi bakhona abazakwanisa ukuthi-ke bethenge, but amabhizimusi afana nathi lamanye amakhulu kuba lokunzima because sisathungamelwa and we're regulated by uhulumende. So uzananzelela ukuthi whilst the black market goes crazy nge-value ye-bond note, we have sensitized ourselves njengebhizimusi ukuthi kulezi zinto ezingajintshiyo nsuku zonke. Sokusifundisile thina njengebhizimusi elincane ukuthi kumele sithi ukucabangisisa especially ngama-customers ethu ekugcineni ukuthi kuba affecta njani sidlala njenge-black market or sidlala njengebhizimusi that is ethical and is about the people.
Ngibale kukhathi likakhulakhwashe Msasiwa ukuthi njengenkampani lisanda ukulahlekelwa imali eningi ngenxa yalesi simo somnotho esilokhu sigugudeka. Usupply wenu wesithi ufuna ukuhlawulwa ngedola lemelika kuphela, kodwa lina lihola ngebond. Lokhu kusho ukuthini nxa sesixoxisana ngemali eliyenzayo?
Into esiyikhangeleleyo thina ukuthi loba kunzima kanjani sizaqhubeka nebhizimusi, akula bhizimusi elihlala li-positive profit line. I think konke ngithi njenge-fashion box kuhlelele kuthini. Our main vision is that we won't give up until it's a case yokuthi kuzamele omunye umuntu elayithe cheese iZimbabwe, and that will have to be us. So it wasn't the best of days, it was unpredicted, but we've had good days and good wins.
Gqibuhlelo, noma unikeza bontanga abangosomabhizimusi amazwi enkuthazo?
Amazwi ami enkuthazo azaba ukuthi never make decisions based on your current situation, make businesses based on the situation where you want to be, and then make sure that even in the harshest of conditions it brings out the best in you, that you bring out the best of your conditions.
Ngiyabonga ukuba sehlelweni lakho. I hope that especially abalaleli bakho abuya in the diaspora, in terms of Freshener Box, we have a facility yokuthi lingathengela abantu abangkhaya ukudla, and we have affiliate shops where you scan and go. So in terms of people in the diaspora, you can scan and go.
Nangu unkosikazi uNomaliso Msasiwa, isikhathi yiso esingasavumi. Mthwakazo omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3DIGMYKE3. Yona username yami. Lingakhohlwe phela ukudibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelene nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Isikhathi du kwane lokwanamhla. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthwaka komuhle, bye bye.
So ngikhulu ke Mike Hobe, sike sikhangele ke ezikhangelelani ezibhekane lokholo lwesiKristu silontukamelikomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, labalaleli kunye lababukeli indawo yonke.
Usiphatheleni lamhlanje?
Sizakhangela encwadini yomthumayeli sakho sesithathu, ivesi ngelesithumi lesikhombisa, i-Injustice 3 ngesilungu, verse 17. Ithi le ivesi, ngathi enhlizweni yami uNkulunkulu uzakubahlulela bonke abalungileyo nabakhohlakeleyo, ngokubana uzaba lesikhathi sakho konke okwenziweyo, sakho konke ngitsho ngakunye nakunye. Indaba leke iyasikhumbuza, ngithe sikhumbuza nanamhlanje ngokuphakatheka kwelothwa yisikhathi. Ngobana akula muntu owake wenza ulutho engelasikhathi. Singaba silutshwane, singaba siningi, kodwa konke khona lokhu kuyabe kusenzakala ngaleso sikhathi, kuyabe kuyisikhathi esiphiwe umuntu. Lapha yinkosi uSolomon ekhuluma ngokuthi wathi enhlizweni yakhe, sekhangele abantu, wakhangela umhlaba lanxa wayeyinkosi, wananzelela ukuthi hhayi, ekuphileni lapha kulezigaba ezimbili zabantu, kulabantu abalungileyo, kulabantu abakhohlakeleyo. Kodwa bekuthatha ukuthi bobabili laba, abalungileyo nabakhohlakeleyo, uNkulunkulu uza kubahlulela ngemisebenzi abayenza besaphila. Yinto eqakathekileyo leyo. Kakuswelakali ukuthi kube ngumfundo weBhayibheli, akuswelakali kube lilungu lenkonzo ethize. Leli liqiniso elingaviwayo ukuthi emhlabeni bakhona abantu abalungileyo, bakhona abantu abangalunganga, abakhohlakeleyo. Njalo ekugcineni kwako konke, isikhathi sabo lapha emhlabeni siyedlula. Okukhula isiko kwedlula kwabo emhlabeni, okukhulu lokhu abakwenzayo besaphila. Inkosi uSolomon yakubona khonokho, yakunanzelela ubana uNkulunkulu uzakubahlulela bonke abantu. into enhle ukuthi uNkulunkulu akukhetheli ukuthi ube ngolungileyo bowe ngokhohlakeleyo. Uyazikhethela wena, uNkulunkulu wakudala wakufaka emhlabeni, wakunika isikhathi sokubana uphile nxa ungilalele usizwa. Kathesi kutsho ukuthi uyaphila ngesikhathi ulaso. uNkulunkulu wakubeka ke emhlabeni, wakutshengisa indlela enhle yokuphila. Ngobana into enhle iyaziwa yinhliziyo yakho. Into enhle eqondileyo lelungileyo uyayifunda uzifundisa wena wedwa. Inkosi uSolomon uyasikhumbuza nje ngempilo yabantu. Kanti le nto ekhohlakeleyo uyazikhethela. Ungaziwathi mina ngenziswe lokhu yikuthi ukukhohlakala kwakho ungakaziwa ngomunye umuntu uyakwazi wena lawe. Ngakho-ke iBhayibheli lithi ubumba uyalikholwa umba walikholwa kangikudingi lokho. Ngikhuluma ngokulunga langokukhohlakala. Olungileyo ungena lwana owenza izinto ezamukeleka yakhona kuNkulunkulu kuphela kodwa le mhlabeni esaphila. Sasizameni ukulunga singazisayikela silahlekelwe indlela. Ngoba elinye ilanga sizawaphendela amacala ethu kumbe imisebenzi yethu emhlabeni. Sengitsho labo babamkhulu okhokho endulo leBhayibheli engakafiki babesazi ukuthi umuntu ongumuntu phakathi komphakathi umuntu owenza izinto ezibe ungela nhliziyo embi, ungela lunya, ungacindezela abanye, ungela nhliziyo yokubulala, ungela nhliziyo yokuthakathi, kodwa le nhliziyo efisela bonke abantu inhlalakahle. uNkulunkulu abelathi asilondoloza sinike inhliziyo zokulunga ezokuqonda sikhumbule ukubana siqondile asiqondanga silungile sikhohlakele imisebenzi yethu uNkulunkulu uzayibuza kithi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekele Baba Thixo Ngcwele. Sikhulekela ukubana usinike inhliziyo ezinhle, inhliziyo ezenza izinto ezizaphakamisa isizwe, ziphakamise umphakathi. Kanti seza khona lokho ziyasiphakamisa lathi ngaphakathi ukwenzela ukubana sithi lanxa sisedlula emhlabeni sitshiye amagama amahle lezulwini kulosi zisamukele zisithokozele usiqondise usilondolozise lamandla zobo ngaphakathi. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Ntungamile Nkomo. Kwezemidlalo yenguqu iqembu le-Highlanders libe nguchiki lobhanqa 0-0 lele-Herentals kumdlalo wenguqu odlalwe namhlanje e-BF. Kweminye imidlalo Manica Diamonds 1-1, Chapungu 0 Chicken Inn 3, Capes United 3, Mushwane 2. Ukuthi sikhulumeke ngokwenzakala kuBhoso sile ngcwethi kwezemidlalo umnumzana muzi wethu Hadebe. Baba Hadebe, siyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu, ngizingelele labalaleli.
Ye, ngamafitshane-ke buhamba njani kuBhoso khona?
Ungathi izinto kazihambi kuhle kuqembu le-Highlanders. Ngibone ngathi inkinga yabo enkulu yiyona le yokubana bayehluleka ukuhlohla. Bayakwenza konke nje okumele kwenziwe kumdlalo wenguqu kodwa behluleka phambili ukubana behlohle. Kuthi ukubana emdlalweni engu-8 sebeluze emthathu abadrowa engu-5 kutsho ukuthi abakahlohli nje enkundleni ye-Bubblefields sikhuluma nje lonyaka.
Bangakulungisa njani khonokho?
Kukhanya kulobunzima namhlanje kukhanya ngathi umqeqeqi uMatinda Ndlovu lapho sikhuluma naye ngemva komdlalo ukhanye engathi laye ungathi usecitshelwa ukubana kuyini okungabe kuhlupha iqembu. Wasekujikela ke kunthatheli yezindaba ukubana kube yibo abangakhuluma ukubana mhlawumbe kuyini okwenzakalayo, mhlawumbe nguye oseyehlulekile, mhlawumbe kulokunye okukhona okungabe kusenzakala eqembini. Ngibone ngathi kusele kancane ukubana atsho lokhu okukhulunywa
abantu abaningi.
Iqembu le-Highlanders lingabe lenze lokhu abakuthi yikubotshwa ukuthi bengahlohli. Asazi. njalo.
Siyabonga kakhulu ke Hadebe, isikhathi sesiphelile, ungadelwa kusasa. Ingcwethu kwezomdlalo umuzi wethu Hadebe, siyabonga kakhulu. Sangehluka nokuthi sikhangele okodwa nje kade kukhokhela namhlanje sokugcwele imali yamabhoni notes kwele Zimbabwe ngesikhathi uhulumende esithi uzama ukulungisa ukubhudeka kwesisindo sama-RTGS. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje olivalisayo ngu-Kip Stube.